So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela u Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kumpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa athi amabhasi yalokhu engavunyelwa ukuya kwamanye amadolobho ngaphandle kokuthi ethwala abantwana abaya ezikolo njalo elemvumo yokwenza lokho, kukanti labo abazathatha ithuba leli kugadisa abantu mahlayana bazathathelwa imota zabo bebotshwe. Ngolandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo, iningi labantwana emaphandleni alifundanga ngoba libuyiselwe emakhaya ngenxa yokusilela kwamanzi, njalo labazali kumele bezilethele lamanzi.
Esikolo phansi kwasekwesanesitini ngengafika khona abantwana balutshwana zibe babuye ngendlela yokuzeeebe ngabakakresive ngalo ngithola ababalisi ababili ngilamalanga amathathu lokhu ngihamba ngiyafika esikolo njengoba ngisheya ngikhonaphana esikolo nababalisi abanguhluku kuphela.
Isixoxalo Madlela Siqhobokhobo ngosizo oluqoqelwa umculi uSikhosana Buhlungu ukuthi akhe indlu, njalo siza kuza uSikhosana ngokwakhe ekhuluma ngodlala Ntethe obikwa elokhu esidla uBhedu.
Bathi bazoshana inkomo lapho ngithi ngiyakhanya kwa-season 5 izinkomo. So into enhle kakhulu, sithanda ukubonga abantu bakithi ukuthi bamphakamele uSikhosana engeyutho. Yibo phela ubuntu lo, yibo phela ubuyithi lo ukuthi-ke kumele vele sihambe sihambe sibamba singabantu ibe yimbumba sikhulume ngazwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapholisa athi amabhasi yalokhu engavunyelwa ukuya kwamanye amadolobho ngaphandle kokuthi ethwala abantwana abaya esikolo njalo elemvumo yokwenza lokho, kukanti labo abazathatha ithuba leli ukugadisa abantu mahlayana bazathathelwa imota zabo bebotshwe. Embikweni oyethulwe namhla, amapholisa athi lokhu ngezinye zeziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 nokunanzelela ukuthi abantwana befika bevikelekile ezikolo. Kulandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo, iningi labantwana emaphandleni lithi alifundanga ngoba libuyiselwe emakhaya ngenxa yokusilela kwamanzi okusebenzisa, njalo labanye ababalisi bengekho emsebenzini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Izikole ezivalise seGaranyemba ngezinye zezikole ezansemandebeleni ezibhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi zingavulwa ngomvulo lapho abafundi bebuyela esikolo. Imbiko esiyitholile veza ukuthi abazali besikolo semfundo yaphansi eGaranyemba balomlando okudinga amanzi bawase esikolo ukuze abantu babo bageze izandla, kodwa abasakwenelisanga lokhu. Ukansila walindawo mnumzana Miklas Ndlovu uthi lukhulu udubo lwamanzi esigabeni sabo.
Kwa-13 udubo lwamanzi luphezulu okunye okumangalisayo. Kule ndawo eziningi ezivele zingelawo amanzi, silabo ndawo ezinjengabonsimbi leziyana kathesi kuphose kwabangcono lonyaka ngoba idabani sakhele i-Sand Dam lalaphana kuswanjana ayakhiwa ama-Sand Dam, kodwa udubo lukhona kakhulu ewadini yethu. Ungakhangela izikolo ezinjengabogaranyimba primary school ngomvulo sehlulekile ukuthi sivulwe ngoba vele kasila sosiyaso yamanzi.
Umnumzana Zolithen Gabula oyisakhamuzi sesitezi uthi kube liphutha ukuthi izikolo zivulwe ilizwe livaliwe nge-lockdown ngendlela kuyanqabela ukumemetheka ngomkhuhlane we-COVID-19.
Esikunanzelelayo ukuthi ababalisi babuyile, abanye njalo ababuyanga mhlawumbe ngesizathu sokubana i-intercity travel ban yezimota zokuhambisa ilokho ikhona, njalo kulebesabela ukuba igcikwane lingabuya limemetheke ngamandla ngoba izikolo zangapha ngemakhaya azange zilungiselelwe ngokwaneleyo ngendlela yokuthi zihlanzwe kanti njalo lababalisi baphiwe lokho kuthiwa ama PPEs abantwana balungiselelwe ukubana bazuze ama mask ukuze bavikeleke kuleli gciwane
ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ababalisi bebengekho emsebenzini okubangele ukuthi abafundi bayiqhuba isikhathi nje kuthi umnumzana Great Mpiri wamatobo
esikole mpansi kwasekwesanesini ngengafika khona abantwana balutshwana zie babuye ngendlela yokufuze bebengaba-aggressive njalo ngithola ababalisi ababili ilamalanga amathathu lokhu ngihamba ngiziyafika esikolo njengoba ngicheya ngikhonaphana esikolo lababalisi abangithuka kuphela so angikwazi imbangela ngikuyini vele kule problem ezikolo la ababalisi abakho ezikolo ngingazi ukuthi kuhamba njani bakustrike
amazwi la asekelwe yisakhamuza kokodlwayo umnumzana Ntando Ndlela yena odwa abanye abafundi abayanga esikolo ngenxa yezizathu ezijiyeneyo
ngithi lapha ndinaphosi izikolo kuthiwa sezivuliwe kodwa ngeqiniso ngeqiniso izikolo azivulwanga iningi labantwana bavele bona ngabanye esikolo abantwana abaningi abangamankazana ikakhulu abanye sebengabazithweleyo lakhona okwenziwe nguhulumeni nokuphunga ujuma abazali ukuthi kuthiwa izikolo sezivulwa khonapho khonapho abazali abazilungiselelanga ukuba babhadale imfaneke zabantwana besikolo
umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Ndliwane uthi ofisa ababalisi babelwa nembeza bafundise
abantwana besebelimala ikharektha yabo belimala lokuthi nje ikusasa yabo ibisilimala kuhle sibe ukuthi izikolo zivulwe ende siyakuthakazelela unembeza kambalisi uhlezi ekhona njalo umbalisi ngumuntu othanda ukuthi ngawo uba la mazi samahle so grade 7 teacher bavulileyo sekusiya ngokuthi yena vele uteacher unembeza wakhe unjani bakhona sibili abafundisayo bakhona abanye abawayawayayo
umnumzana Dawungana Ndoro esikhulumele ugatsha lwezemfundo uthi iningi lababalisi likhangelele ukuthi libuyele esikolo ngomvulo lapho sokuvula bonke abafundi kodwa umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kwaBulawayo umnumzana Vusimuzi Mahlangu uthi ababalisi abayindawo ngoba bengelayo imali
kuviki yona le edluleyo abafundi bebebiselwa emuva ngenxa yokuthi kakulababalisi abangabafundisi kungakho thina njengenhlanganiso yababalisi emela amalungelo ababalisi-ke sesikhuthaze ababalisi kakhulu ama-members ethu ukuthi-ke bangayi emsebenzini ngoba uhulumende akakathathi isinqumo sabo kumbe izikhalazo zabo ngendlela ekhangelele ukuthi ayenze ababalisi bakhangelele ukuthi uhulumende abanike iholo elingabaphilisi
abafundi basalele emuva ezifundeni zabo kulandela ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ukuze kwinqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 okungabangela ukuthi bengaqhubi kuhle kumhloliso yabo lonyaka njengalokho kwenzakale enyaka enye ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert ukusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo abantu abangamakhulu amabili letshumi lantathu 213 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus lona elibulele abayisishiyagalolunye lokhu kukhuphele inani lasebahlaselwa yileli gcikwane elizweni selokhe laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula inkulungwane elikhulu 125.3,000 labulala abafika inkulungwane phose ezinye lengxenye yayo i-4.4,000 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezimbili i-2.6 million. Isikhathi yamabandla ezombusazwe ilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023 okhankasela ukuba umholi webandla lezaphu umnumzana Bernard Magogo ongusakhulayo uthi usenqobe ezigabeni ezinhlanu phakathi kweziyisishiyagalolunye ibandla leli likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo omkhulu weCongress ngenyanga ezayo lapho ukuzakhethwa khona umholi walo ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli elizweni. Umnumzana Magogo uthi uzaqhuba umhlangano wakhe omkhulu we-rally mhla ka-19 kuyonale inyanga ngesikhathi iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 zibuyisela emuva umkhankaso wabo.
Abantu bangisapota dade, abantu bangisapota sibili. Sikhuluma nje out of 9 provinces sengiwine 5 provinces and then amanye ama-candidates amabili awine kuma-province 2-2. Inkinga kuphela esihlangana layo ukuthi i-COVID-19 regulations yizo esezisibambile. Kwenzima uhamba, into yakuqala sebe sikwazi ukuthi uhulumende usibheke ngelihlo likakhosi okokuthi singake siphambanise mhlawumbe singabona sesigwaqa imbiza ebilayo ngolimi and then sibe sesikhangela njalo ukuthi siyabe sesaba ukulimazisa abantu ngomkhuhlane wobhubhane. Ngakho-ke into esesiyenza thina sesisabalalisa imbiko kumalunga ethu ebandla sisebenzisa esingathi social media lezinye indlela kubo WhatsApp, kubo Facebook, kubo internet and as we are speaking ngizabe ngilayo irally electronically mhla ka 19 September. Sizakwenza ke lokho, sikwenze kwenzakale. Baningi abantu asebengethintile, abanye banithinta emoyeni, abanye bayafisa ukuthi bambone njengamehlo, bakhulume nami, baxoxisane lami ngemva kokubona imbiko engiyithumelayo. Isikhuluma ngo kumanyana kwabantwana beZimbabwe, njalo sesikhuluma esingathi ngesilungu yi-revolution entsha, ngoba i-generation inye layinye kumele ilwe eyayo i-revolution. Eyethu i-revolution is an economic revolution. Sibona abantwana beZimbabwe basabalele bandawo ezithiyeneyo, basemazweni bangaphi nangaphi, they are economic refugees, baku-exile economically ubuningi bakhona. Yebo, bakhona abanye esingathi baku political exile, kodwa ke inumber eningi iyedlula yilaba baku economic exile. Abantu abaningi baphangisa ukuzwisisa lanxa bengasomalunga ezaphu, bayasekela uzwe besithi ukuthi fuqa fuqa, abanye bayambuza njalo uzwe besithi okwakhathesi ungafunani ukuthi uncedise ku campaign yakho, kodwa ke hayi, ngifuna usekelo lwabo kuphela kuze kufike isikhathi ukuthi sazi ukuthi lo ngubani, lo ngubani, ngubanyana, nguzibanyana. Ngoba esikwesaba ukuthi mhlawumbe uzagijima uthi hayi bakhona abangincedisayo, kanti inhlanzi isidle iworms. Sicele isivuthwe yazi yabola, yikho esizama ukuthi sikuvikele lokho.
Sesiqhathanisa ibandla lezaphu lamanye amabandla avele khona, ungathi lona lilamathuba abaningi yini okuthi lingamisana lelezanu PF?
Izaphu yona i-National Party isikhangelela iMathebeleland, sikhangelela iMidlands, sibe sesikhangela amaprovinsi akuNorthern Region. Silawo amathuba kumaprovinsi zonke ona la. Into ekhona dadewethu ukuthi yona izaphu lokhe saphuma kuUnity Accord, kade lokhe sithule, besinganiki that enough challenge ngendlela ezithize, ngoba besisakwa besenza okuthiwa yi-foundation digging, besisafaka amaplanka phansi, sifaka izitina lodaka oluqinileyo phansi ukwenzela ukuthi nxa sesisukuma sisukume sile siqubu esikhulu kakhulu. Yikho ke sesisithi hayi, ifoundation isileyiwe down, isibekiwe, osokusele ke kathesi sokufuna ke ezigijimayo. Yithi sesikhona esigijimayo, sizimisele ukwenza loba yini okuzasikhulula kusikhiphe kulolu daka esikilo. And thina nxa sesiqhathanisa lamanye amabandla, sibone ngani silamathuba amaningi kakhulu ukuthi izanu siyigenqule. Ukhumbule ukuthi izaphu yona yilo ibandla lakuqala lokufeza impi yenkululeko, njalo yilo eliyivivinyileyo impi yenkululeko kwaze kwafika ekugcineni. Labo abayivivinyileyo impi lebalwa, lonke silabo abanye bakhona. So okutsho ukuthi khona
ama game changers silawo izanu ibi vele yonikhangelele kuma veterans ukuthi babe ngama game changers manje lati silawo ama game changers angama veterans hayi sizaze sigingu yona izanu iyakwazi yikho kade ngafuna ukuthi ibandla lezaphu livuke lime ngezinyawo lithi kwathu kodwa ke hayi ukungafisi kwabo akusimisi ndawo thina siyaphambili
lo ngumnumzana Bernard Makoko omunye onxintisa ukuba umholi webandla lezaphu iStudio 7 ikhangelele ukuxoxa labanye njalo abazancintisa kusikhundla esifanayo kuleli bandla kwisuku ezilandelayo lesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umeli weAfghanistan eKatar uthi igceke lendizamtshina eKabul selivulelwe ukwamukela usizo njalo abantu sebezenelisa ukugada indizamtshina kuleli gceke ngesikhathi esifitshane esizayo amandla amagetsi asebuyele endaweni eziningi edolobheni leNew Orleans eMelika njalo umeya walindawo uthi unkosazana Latoya Cantrell uthi ukhuthaza abantu abasuswa ngesikhathi sezulu lesikhukhula uHurricane Ida ukuthi babuyele emzini yabo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima
okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana
hayi ngiyabonga kakhulu Chris kuhle ukuxoxa lawe ngalesi sikhathi
ungasitshela ukuthi izanu sezomkhathi ukuthi zibone ukuthi umnyaka lo uyabe unjani uyabe ulezulu na
hayi kukhanya sebehlolisisile ngemtshina yabo bathola ukuthi nxa bethi bayaxwayisa basazisa ukuthi lonyaka umkhathi hayi uzaba ngconywana izulu lakhona lizaba ngilokho esingathi normal and sebephinde babalisa njalo ukuthi bakhangele lokuthi lingaqala nini yisiphi isikhathi lapho ungani kuzokoma mbijana njalo njalo so engingakutsho ukuthi hayi kukhanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa
ngesikhathi lesi ngawapha amacebo ongawacebisa abalimi ikakhulu abafuyayo
Chris kubafuyi abafana lami sisiya esikhathini esiqakatheke kakhulu kulaba abafuye imbuzi ngendaba yokuthi izulu belinengi kakhulu ngomnyaka ophelileyo imbuzi zethu eziningi zilandelwe esingathi later than normal so kathesi imbuzi eziningi ziyawawisa amazinyane kuqakathekileke ukuthi ngoba ziwawisa ngesikhathi kusomile ukuthi sinanzelele ukuthi onina bayehlisa na ndamazinyane ethu athola uchago kweneleyo lokuthi onina baphilile ngoba imbuzi ezinenge ezizala ngalesi sikhathi esebusika ikakhulu nxa zingatholanga kuhlukudla ziyagcina sehlile ukuthi zikhulisa amazinyane ngoba kasuthi so ngithi ngiyabaxwayisa abalimi ukuthi benanzelele kakhulu ikakhulu lezi izifuyo ezimithiyo enkomeni inkomo ezinenge zivama ukulandelwa khonapho ngo-December January so lakhona ke sesikhangelela ukuthi kusiya kuyona linyanga esesikiyo September ezinenge sezizaqala ukuwisa amathole size siyefika ngo-December lakho ke kasinanzelele inkomo ezimithiyo sinanzelele i-body condition ukuthi zigcwele ziyasutha ngoba inkomo engaphilanga kumbe esichaywe indlala iba lenkinga ezinenge nxa izama ukuyisithole kumbe njalo ukulikhulisa. So ezifuyweni kasinandlelele nini kakhulu ukuthi sigcina kakhulu lezi nkomo ezimithi yokumbe imbuzi zethu ezimithi.
Bona abalima izilimo ke kuyini ongabatshela khona ngalesi sikhathi?
Kulabo abalima izilimo khathesi isikhathi esiqakatheke kakhulu ukuthi kufanele ukuthi kuthunquthule emasimini. Ngamanye amagama yisisikhathi okumele senze ngaso i-land preparation. So ke kuqakathekile ukuthi siqalise ukulungiselela emasimini indawo ezifuna ukufaka umquba. Kufanele ukuthi uqale kathesi umquba okhona ukuthi sibe sifaka laba abazakwenza ukuthiwa ngugajompo kumbe abazakwenza ifumvutha. Kuqakathekile ukuthi balokhuze baqale ukugebha amagodi.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilaki.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, sicubungula okuphathelane lezemfundo ngesikhathi izikolo sezivuliwe. Inhlanganiso yakho ingathini ngalabo abantwana ababhala imihloliso kathesi? Bona ikusasa yabo injani? Sazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, ebesixoxa layo kuhlelo lethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Abantu belokhu besukumela phezulu ngenzamo yokuncedisa umculi uSikhosana Buhlungu ngokumakhela indlu yakulezi nsuku emzini wakhe eGwamba eNkayi, njalo sebenelise ukuxoxa impahla zokwakha, imali lenkomo. Lokhu kuvezwe ngumculi ongumlingisi njalo engumahlekisa uMothusi Bashimane Ndlovu, owazakala ngokuthi uMadlela Sikhobokhobo, onguye ophathisa uSikhosana ngenhlelo ezifana nokucindezela umculo wakhe estudio ephathisa nalabanye. Asizweni ingxoxo esiqhubelayo.
Hayi, sibonge kakhulu. USikhosana ngicabanga ukuthi singathi sey people's project. Iproject yabantu, iproject abantu abathi bekhangele bafisa ukuthi bangalula izandla bamsize. Ukuphala kwale project yokutshaya izimali kuqale ngabantu kwenye group enabantu bakithi onodumo okupta na womzata na wosisise sethule kweligo bathi hayi thina sifunqala lo msebenzi wokuthi sikwazi ukwakhela isikhosana umuzi sikwazi ukumlekelela so sengingatsho nami ngokujabula ngithi hayi ngithe ngikhangela ngabona hayi ukuthi umuzi uzaphuma impela njengoba besikwazi ukuthi amaphepha akhiphe ukuthi umuzi wakhe awukho esimeni esiright and ngokwempela ngokweqiniso mina ngahamba ngafika emzini wakhe awukho right awukho right neze so bathi bazoshaya inkomo lapho ngithe ngiyakhangela ukuba sezingu-5 izinkomo so into enhle kakhulu sithanda ukubonga abantu bakithi ukuthi bamphakamele isikhosana engeyilutho yibo phela ubuntu lobo yibo phela ubuyithi lobo ukuthi bekumele vele sihambe sihambe sibambane singabantu sibe yimbumba sikhulume ngazwi linye ye abafuna ukusiza bangaxhumana nomfowethu uZenzele Ndebele abaningi bayamazi lapha kuma-social media bangaxhumana naye whether umthola ku-Twitter whether umthola kuphi kodwa nenamba ngizoyipha ukuthi mhlawumbe niyifake lapho nguye okolekayo imali yezo ukuthi uma sezikhona sigijima sikwazi ukumlungisela usikhosi sikwenze konke
uhamba njani ngomculo lo othi dlala ntethe njalo yilokho engithakazelelwa yini ngabaningi
ukuthi ma ungahamba ku-YouTube uyekhangela ama-views kasikhosana into engakaziyenzakali within a very short period of time usikhosi useku-50+ ama-views 50,000 plus ama-views okutsho khona ukuthi abantu bayithakazelela ingoma kaSikhosana bakhona vele abaziqhumisekenze kuba ngama-gatekeeper nabanomhobholo abantu abangafuni ukuvuma into enhle asitsho ukuthi athande wonke ubuXhosana hayi kodwa ma ungamthandi umuntu hayi uvele uphume kungabi nendaba naye hayi ukuthi umshaye umphose ngamagade yikho lokho esingakufuniyo kodwa iningi lithi hayi sinayo isikhosi siyakuzwa emoyeni phela ngoba umculo abantu kumele bawuzwe emoyeni not only ngendlebe so bemuzi usikhosana hayi sijabulile siyabonga kakhulu isizwe asiphakame isizwe sibambane isize asikhuphuke sabo
Noel Madlela Sikhobokhobo ebesixoxa laye khonapha emsakazweni weStudio 7 uMadlela uthi abafuna ukunikeza usikhosana abakwenelisayo bengathinta intatheli izindaba uZenzele Ndebele asebenza laye ukuncedisa usikhosana ngomculo wakhe uZenzele Ndebele utholakala inkundleni zebulenjini ezivalisa iTwitter, Facebook kanye leWhatsApp kunombolo ezithi 773-103-267. Sizaphinda njalo inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini ngu-773-103-262. Sike saxoxalo sikhosana isiya kobulawayo ukuyarekhoda. Umculo othi dlala ntethe njalo wasithumezela umlayezo esevela khona le kontuthu
sayobona isithatha sayobona ukuthabela umsakazweni la singomeni nje khona
zalezela manga phakathi komnyaka ehe dalantete 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 dalantete
ahlonipheki yonke langigolayo kunyaka ophelileyo ngize ngomnkuzi zakhaya ogadeni umfana wesikhosini umathi ngize ngokunjani ngomdimba msebenzi abonizayo ngithanda lonke bakithi umthetho umankuza uyahlonipha lala ngeke.
Lo ke umculo kaSikhosana uthi lala ntethe osubukwe ngabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlano i-50,000 ebulenjini ve-YouTube. Njalo uMadlela Sikhobokhobo uthi lokhu kukhomba ukuthi ngempela abantu bakhwabitha lo mculo ngoba usanda ukwethulwa. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.